I-attack le yaba yinto sibile yaba nkulu kakhulu lapha e-America. Okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuthi ingenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambanisa kakhulu amazwe, ikakhulu ilizwe lelokuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba bahlaselayo babevelela khona. Yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa nxa ngaphambani siyathatha 20 years kulwiwa khona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamashumi amabili lamabili. Abantu kuyini ngaba kulokhu kubakhathaza ngalolu daba?
Yeah, iminyaka yona leyo engamashumi amabili lami kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo, esikhulu esenza ukuthi sithinte inhliziyo ye-America. Ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo langa ngesehlakalo sona leso. Yikho-ke akulula ukuthi kukhohlakale, kuyamela nje kube lokhu kukhunjulwa kukhangelwa nezama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale. Futhi njengoba nithilo ngathi kwabathatha sibili nesidumo bengalindele ukutshaywa lokhuyani okwenzakala.
Ngomnyaka ofana lalowo after 22 years kuyini okwenza ukuthi abantu babebelokhu becabanga leli langa bebelokhu belinanza?
Yikho sibili, yikho akungezayo kwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga, ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo. Ngoba angithi laba abalweli laba babesilwa besithi thina ama-terrorist la ayelapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathathe iframe China bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu i-stairs esikhulu. So kwamangalisa kakhulu. Ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokho, kuyananzwa iminyaka yonke.